So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 9 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sisinqume esihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abatshayo ababulawayo
amabutho amazwe akusadaki agoqela wezimpa Zimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende wakulelo lizwe.
UPaul Makopalo ngundoda owadutshulwa ngamapolisa ehlezi emoteni le-girlfriend yakhe.
Imuli yowesilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo nyakenye isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya emthethwandaba ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lasishiyangalombili 68 belomkhuhlane lo. Abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 babantu laba ngabafundi besikolo se-Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selokhe lufike kuleli selifike kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1532. Asebebanjelwe umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,052. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,305. Abahlatshwe esibili bafika phose kunkulungwane 955. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi ayisithupha 166,543. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 27,134. Amabutho eZimbabwe lawa kwamanye amazwe akumanyano wesadaki aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Isinqumo lesi sithethwe zinkokheli zogatsha lwe-SADC Troika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni oqhutshelwe eMaputo kwele Mozambique izolo. I-SADC ithi izathumela amabutho alobungcwethi thize obufunwa yiMozambique i-technical deployment. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ekuphendukeni kwakhe elizweni izolo ntambama ukuthi abezomvikela kusadaki sebeqoqa ukuvuselela ibutho lalumanyano ukuze lithunyelwe eMozambique ngokuphuthuma. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo esithethwe yi-Double Troika ye-SADC siyisinqumo esihle kakhulu, kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima, omama labantwana abancane abatshaywayo, ababulawayo, abahlukunyezwayo, abadlwengulwayo, abenziwa yonke into engcolileyo bengelacala. Bekufanele ukuthi ngabe vele lesi sinqumo sathathwa kudala, bavikeleka abantu ngokuba simuntu munye. Abantu beMozambique lathi singama-Afrika okumele sikwazi ukuthi kungaze kukhala abanye, sisukume sivikelane. Lokhana sikubona kusenzeka ebantwini abangelacala eMozambique yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphi e-Afrika. Abantu nxa belesikhalazo kabangakhali bebulala abantwana, bedlengula omama, bebulala omama, bebulala abantu abangelacala, abakhale ngendlela efaneleyo, hayi ngaliya ndlela. Ngakho-ke lesi sinqumo siqondile kodwa siphuzile.
I-technical deployment ivakhuluma ngani kahle kahle Ncube?
I-technical deployment ligama elisetshenziswa kakhulu nxa kukhulunywa ngobudlelwane bamazwe omhlaba esingathi i-diplomacy. Lanxa kufihliwe okuningi kulo lelo gama, okukhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-deployment empini sikhuluma ngokuthi sebe siyakulwa yimpi. Okwesibili, bazabe bencedisa amabutho eMozambique nge-training ngokwaqeqeshisa. Okwesithathu, bazabe bencedisa amasotha eMozambique nge-intelligence, information, lokho kuzakwenza ukuthi bakwazi ukulwa kangcono. Bazabe bencedisa njalo amasotha eMozambique nge-equipment, ngezikhali. Bencedisa njalo amasotha eMozambique ngokuvikela ama-borders, imingcele. Ngakho kuyabe kuhlangene konke khona lokho nokunye okuningi, kodwa okukhulu ukuthi sebesiyakhona impini, yimpi. Bangabe bekubeka ngaleyo ndlela besenzela ukuthi kungazakali, kungabonakali ukuthi sekusiyaliwa impi enkulu, kodwa yiyo ayizabe iliwa khona ngale Mozambique.
Lungalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho Ncube? Ngoba bakhona abanye abathi imibhobho ukuthumela amabutho akusoze kuyiqede limpi.
Kudingakala izinto ezimbili. Okokuqala yikuthi kuqedwe ukubulawa kwabomama labobaba labantwana abangelacala, abangabusiwe eMozambique, abangabandlulile umuntu, abangabeli umuntu, abazihluphekelayo. Siyakwazi ukuthi ilizwe liyana lilobuya ngobukhulu kakhulu, yibo bona labana abantu abahlupheka ngaphansi kobuyanga ababulawayo. Lokho kumele kumiswe, kumiswe ngezikhali, ngempi, ngokuba kayikho enye indlela yokuthi kuvinjelwe lokho. Kodwa okwesibili okuqakathekileyo ukuthi zona lezo zizathu ezibanga ukuthi abantu basukume nango ubandlululwa enothweni ezilungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Imuli yowesilisa odutshulwe ngamapholisa kobulawayo wafa nyakenye. Umnumzana Paul Munakopa isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya. Umnumzana Kazembe Kazembe emthethwandaba isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela limuli. Athi umnumzana Kazembe losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga kanye labo Madubula kumele bahlawule limali ngoba ukubhubha kukamunakopa kuchiye abantu bakhe bengasela muntu obanakekelayo. Umunakopa ungomunye wabantu abalitshumi i-Amnesty International ethi babulawe nguhulumende weZimbabwe nyakenye kuzehlakalo ezikhomba sobala ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leli, ngoba uzacabanga ukuthi uPaul Munakopa lo ngundoda owadutshulwa ngamapholisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe. Okwaba yinto eyamangalisa abaningi ngoba wayengenzanga lutho, wayenyela engathi kona yithreat yokuthi kumbe mhlawumbe kwakuthiwa ubetshontsha kumbe into ezinjalo. Sekuthethe isikhathi kakhulu ukuthi indaba leyi icace ukuthi iyangaphi ngoba amapolisa la amdubulayo I think nje yiko beqale kathesa ukuthi indaba yakhona iye court kodwa sekuswa lopho se I think sekunomnyaka into le yenzakala so ngibona ngani lokho abakwenzileyo kuzaba yisifundo kwamanye amapolisa ukuthi behloniphe amalungelo abantu behloniphe uZulu hathi ukuthi nxa behamba nje bephonga ukudubula abantu bebabulala
Abenhlanganiso ye-Amnesty International la bakahulumende weMelika bathi kulokwephulwa kwamalungelo okwethusayo eZimbabwe kodwa uhulumende uyakulandula lokho ungathini ngodaba lwamalungelo lolo
Uhulumende weZimbabwe akaze evume ukuthi kawahloniphi amalungelo abantu uzacabanga ukuthi even ngesikhathi se-ground ngama-80s abantu bebulawa mihla namalanga uhulumende weZimbabwe wayephika esita kulanto enjalo
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu United Nations ibikwa isisenza imizamo emitsha yokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi abophe owayisiphathamandla sebutho kwele Rwanda owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe owenzakala ngo-1994 umnumzana Protase Mpiranya ukuze ayethonisiswa Iphephandaba lakwele Bilitane eleThe Guardian lithi abaphenyi beUnited Nations bakholwa ukuthi uMpiranya ucathe eZimbabwe. Lithi abaphenyi laba bake bakhulumisana lohulumende ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni kodwa kwangaphumi lutho. UMpiranya wetheswa icala lokubulala inkulungwane zabantu lapho kwabulawa khona abantu bohlobo lwesithutsi kanye labanye abesihutu abaphose bafike kusigidi 800,000. IZimbabwe ibikwa igcine njalo umnumzana Mengistu Hail Mariam oyetheswa amacala okubulala kwele Ethiopia. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo
singakhangela into yeRwanda sikhangele leyaseZimbabwe kulento ezihambisanayo okungumahluko yokuthi eRwanda ababulala abantu bayabotshwa bathonisiswa kodwa eqinisweni eliphilayo yokuthi uhulumende weZimbabwe laye olegazi so ngesizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe olegazi usesiba indawo luba lokucatshisa izigebenga eziyabe zibulale abantu emazweni abo.
Singabona yini ebotshwa umsolwa lo yiZimbabwe nxa ngempela eselizweni.
Kunzima ukuthi sithi iZimbabwe lilizwe elingabopha izigebenga zihanjiswe emthethweni ngoba lathi bona laba basezihlalweni zobukhokheli beyizigebenga ngokufanayo. Ungathi uyayilandela indaba kaMpiranyana lezabomengisto kulento eyodwa eyabi khona uzathola ukuthi bona laba bantu mabesenza amacala ngokunjalo nabantu ababe sebenezimali eziningi so lapha abantu abanezimali kunzima ukuthi sithi bengabotshwa behanjiswe emazweni abo ngoba either baye besenza ibusiness labo bona labo abaphetheyo kulele lakithi njalo singakhohlwani ukuthi ngemva komnyaka ophelele ngemva kokudutshulwa kwabantu esozivera uhulumende lo wasetha up an international commission ukuthi khangele ukudutshulwa kwabantu kodwa akukho lokho kodwa esikuimplementile so kangiboni izimali babwe inga implementa lokho kungabe kufunakala yiye ekuxoxene sibuthi hayi bangakwenza lokho bangakuxoxa kodwa kambaboni bekwenza kodwa ungabona bemhambisa ke bengayisi ukuthi bamhambisa ngoba bafuna justice ke kuyikuthi sebesenza ibusiness labona labo asebesemandleni kathesi ngaphandle kwalokho iZimbabwe lilizwe lingazake lathi umuntu kayejeziswa ngoba lilizwe lalolani lezigebenga sibagcinile omengistu lena lo mpiranya nyana we Rwanda sebagcinile so kangiboni lo isingathi siyamhambisa khona ngale ngoba lathi abaphetheyo amaZimbabweans akhala ngokuthi amalika kukhulu emandebeleni igazi labantu abagcwele indawana ezijene liyakhala likhalela ijustice izihlobo zabantu abafayo omama abarithwayo bakhalela ijustice so ililizwe elingabhilivi kujustice.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda kudaba lweRwanda njengoba layo ilo daba lwegugurawundi oluhluphayo olulokhu lungakalungisiswa?
Kunengi okungafundwa ngento yaseRwanda, kukhona okuzafundwa izigilamkhuba ezisiphetheyo ezize zabulala abantu, kukhona okuzafundwa nguZulu ukubana ukuze kube lejustice kuqakathekile okokuqala ukubana lezi zigebenga zikhitshwe emandleni. Izigebenga lezi kukhona la zezikufunda ukubana zingaphuma emandleni ziza kuyathonisiswa yikho zisalela ezikhundleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ye Tobacco Industry and Marketing Board ithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kube lezulu elinengi. Ukuthengiswa kwegwayi kusungulwe kuthange kodwa abalimi bakhala ngokuthi intengo yalo iphansi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Alo nyaka ngibone kuzoba lo mehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe iReserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni ukuthinta lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu ukwedlula konke, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana besuku lockdown bekungela economic activity eningi, bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe. Kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hhayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi ungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars, ngoba nxa sikhangela i-market yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bayabengelakho ukwenza i-side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama-grains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li-regulated kakhulu ukuthi angibone ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba bayabengelaye ozathenga igwayi langikhona.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi ukuthonisiswa kwamalunga eMDC Alliance uJoana Mamombe loCecilia Chimbiri kuzaqala ngenyanga ezayo. Ababili laba betheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa adinga umfanyana wakomadlambuzi ePlum Tree otshaye wabulala ugogo wentombi yakhe ngoba emalise ukuphuma layo. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, ngiyabingelela ku Studio 7 ngendebele okhulumayo, ngithuma eTsholotsho esigabeni saseTshefuni. Ngithi ngibonye ubaba uThuma, ubaba uThuma inkulumo yakhe ayikhulumayo iyazwakala mpela, khomba khona ukuthi ibandla leZANU-PF alilantwense, ngoba njengoba engumlandeli walo yena, naye ukurongo elikwenzayo uyakubona, angikaze ngimuzwe nje mhlambe ephikisa njengoba ugawule. Ubaba ugawule uyaphikisa ukuthi ikhala leyiwonga ame ngokuthi imnyama, kodwa ibhekile sonke abantu esibhekile ukuthi imnyama. So ngithi kuwe baba uThuma, hhayi igalelo lakho siyalizwa mpela. Okubuhlungu nje ukuthi akusuwena ophetheyo, lawe nje uyabukhulumela for ukuthi usemsebenzini, kodwa iqiniso lisemehlweni akho. Sengathi-ke ungabamba kanjalo.
Shema ngawe Mr. Mothamadanda. Ibugwala lobo.
Khuluma ngenye indoda ungathi uthathele umfazi. It's a competition. Let's compete. Let's see who uthandwa ngabantu kungena msindo.
Phela nina into eniyenza abantu bezano yimpi.
Ushamiseka la mpi.
Akayisukeli umuntu la yenza isukele umuntu yokuthi khuluma. Yini lidingeka kuyipoko wena uhambe ebusuku uzingela abantu ongalali, uhambe ukuthumba abantu. Ngiyakubhedile ilizwe. The youth will revive the country. Izolivusa ilizwe lina libadala, liqede ilizwe laligugisa. Yonke into esiliyenza ngenkani izibhakela nje into yena.
Suzela abantu abethu abangamasasa. So babeyela abantwana le egoli bebeya besithiyela umuntu wakhona ehambe egoli engasaphenduki engasafoni. Sisalela abantwana sizifundisela. Kathe sinxa sithi siyabazamela ama-basic certificate sebesesecondary manje form 1. Asisatholi ama-chances okuthi sibatholele ama-basic. Kuthiwa thina sidinga unina. Kathi unina mayeka bowadliwe egoli shiwo abantu bami, ngingambona ngapho unina womntwana. So bengile sikhalazo sokuthi abantu bami kasicela isincede lisinike enye indlela ukuthi kumbe singabathathisa laphana endaweni okuthiwa ngunina laphana, kube yisipesi esisala singabhalwanga kodwa kubhalwe i-guardian parents eyabe ingumuntu ogcine lowo mntwana eyisihlobo ebe ngiyothathisa umntwana, ngoba abantwana bayahlupheka. Sinagcina siyile thina esiyito esihlezi labantwana siya kulokhu ekunjalo abantwana behlupheka. Besicela usizo lisisele khonale emahhofisini amakhulu ngoba umnankagwayo besiphendule sibe sincede bengasiphenduli lisincedise sibe ebantwaneni abancane abazalwe legoli. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, lijani ngapho? Thina apha sibona kuyagodola, sibe singathaba nxa lonke libhila. Bonke uNtungameli Nkomo, ujaha lwakohobe, siyalibingelela lonke be-Studio 7. Ngicela ukwazi lapho ukuthi thina ngapha ekhaya sihlezi emakhaya ngapha asilakuzwa okuninginingi, kodwa nanko phela silabantwana esibagcinileyo. Abantwana laba abalabonina, onina bahamba basithiya bazala pha bakhona ukuthi sikuthatha ama-birth certificate siyalelwa siyenze njalo.
Linjani balaleli be-Studio 7, libingelelwa nguNhlanhla Mahlangu eLupane eMalunku. Kuleli lizwe kuTswana sekunzima kakhulu, sitshona sivalelwe ezindlini lamapholisa bayasihlupha, lebhoda livaliwe. Ngabe ibhoda kalivalwanga? Hatshi bantu, ngabe sesibuyela kithi manje uhlupho, ibhoda livaliwe khathesi, akulakuthi sizabuyela njani emuva? Hayi, ndisathwala nzima kuleli lizwe.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo. Hhayi, mina nje ngombono wami nendaba yeGoground ukuziphele ilungiseke, mina ngicabanga ukuthi abantu bayebhalakho straight up kobulala khona abantu abaningi. Abantu bayimba la amathambo lana, amathambo lana engcwatshwa ukutsha loba abe sengcwatshwa ukutsha. Ngicabanga into e-right kakhulu. Abantu la ukhona bazabe bahlangene bebe baningi, abantu bebizane bayehlala endaweni eyi-1 behlangene, ngoba vula umhlaba wonke emandebeleni, yonke indawo ngamathuna kufela abantu ababula yizanfisa. Nganqina ukuthi umnakaga wamayisa ababulala ehle ebabulalele khona lapho, plus bengatsheli bengasabuki kwenu. Abantu bathithi ukuthi into ebabulalayo ikusaba, nganqina baye babulalela khona lapho nxa ebabulala, ngoba abantu bathithi nxa bengasayenza kanjalo kulokukhulunywa ngemlomo besaba ukwenza labo abadala. Abadala yibo kumele bezenzele beqoqale ngobuningi babo.
kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulumo phakathi kwabezombusazwe kwele Somalia phezu kokuthi ukhetho luza kwenziwa nini zivikwa zingaphumanga lalutho. Abachayeli bezimota ezithwala impahla kwele South Sudan bavikwa sebekhalale umsebenzi ngoba besithi kabafikelekanga. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden wethule amanyathelo ayisithupha athi uzawathatha emizameni yokwenqabela ukudutshulwa kwabantu mahlayana kulandela ukubulawa kwabantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 eMelika phakathi kwenyanga ezintathu kuphela ezedluleyo. Amanyathelo la agoqela ukuqinisa ukuthengiswa kwensimbi ezitshiyeneyo ezokwakha imbhobho ebulenjini be-intanethi okugcina kusenza ukuthi nxa umuntu engaganga ngalowo mbhobho engabanjwa kalula ngoba uyabe ungabhaliswanga. UBiden ukhuthaze njalo idale lephalamende ukuthi lithathe amanyathelo kuqedwe ukudutshulwa kwabantu mahlayana osokuyinsakavukela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ohlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuyadabukisa kakhulu ukubona ama-statistics afana lalawo akhuluma ngokubana sekule more than 11,000 abantu asebefile so far kulo mnyaka bebulawa imibhobho. Siyazi ukuthi imibhobho lapha e-America ivele iyi-problem kusukela kudala. I think i-mentality yesi-cowboy eyayiphilwa ngabantu be-America ukuthi vele umbhobho kwakuyinto ukuthi vele le lingaxabana umuntu sephomba ukudonsa umbhobho usekudubula ma ekhona ekwanisa ukudubula. Into esiyibona isenzakala kakhulu and njalo kulama-gang amaningi la kumasithi amaningi silokubona endaweni esifana labo-Chicago. Into vele evamileyo kakhulu ukuze kuthiwa kube lama-shooting ama-gangs esilwa edubulana. Uhulumende kuzomele athathe amanyathelo aqinileyo kakhulu against gun violence loku-restricta ukuthi impopo le itholakale kalula, njalo futhi kumele bafake ama-sentences aqinileyo kakhulu ukugweba abantu ukwenzela ukuthi at least abantu besabe ukuthi baphombe ukusebenzisa impopo nje.
Singabona ama-Republicans lama-Democrats ehlangana yini edinga indlela zokuqeda udlakela lolu?
Kunzima indlela iyakhona inzima ngoba ama-Republicans amaningi athola i-campaign finance yabo eningi from i-NRA, i-National Rifle Association. I-NRA ivele yona i-protector i-business yayo yokwenza imibhobho umelani lakho ukuthi kube le mithetho e-restrict abantu ukuthi babe le mbhobho. So sizobona ama-Republicans ngoba bethola i-support, i-financial support from i-NRA. Sizobona bensara lapha ku-Senate ukuthi bavumelane lalokho okwenziwa ngu-Biden. Njengoba etsho u-Biden ukuthi ama-executive order yes ayanceda but temporary ngoba kuyabe kungasiwo i-final mthetho. So kuyabe kumele ukuthi kubhalwe umthetho ozovimbela izinto zenza ukuthi kube lama shootings.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amabutho amazwe akuSadak agoqela weZimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe. Imuli yowesilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo Nyakenye, umnumzana Paul Monakopa, isimangalele umphathintambo wendaba sasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi, untungamile inkomo.